bezichidula zisebenza nzima okomnyaka wonke kodwa eqinisweni ukuthi izisebenzi konke bezikwenza zifaka amandla azo zisebenzisa ingqondo zisebenza lobungcithi babo kungathi ezijene emsebenzini kuyafana nje singathi thina kube isithukuthuku senja isiphelela eboyeni ngesizathu sokuthi izisebenzi eqinisweni akulanto ebambeka esingathi ziphumelayo ngokunjalo ke kulokukhonona kulokukhathazeka kulokuhlukumezeka kwezisebenzi lemuli zabo ngesizathu sokuthi umnyaka usuphelile ukuthi ungakhangele emva ukuthi usebenzelena kukhanye lutho kodwa esingakutshoyo ukuthi lanxa kunjalo kwezisebenzi ngabona akube kube isifundo esihle kulomnyaka ukuthi asibambanene sidonse ndawonye kuthi nxa ubukhokheli bungakhulumisana lathi sivumelane ukuthi hatshi bantu bakithi asenzeni lokubana sizame ukulungisa lolu hlupho sihambe ndawonye singadonselani kungabi lalokhwana ukuthi umnye udonse siyale mdwe ngoba ungenza njalo isitha kulapho esikholisa khona isitha ngisho abasichathileyo abachathi bethu lo hulumende futhi uphakathi uyakholisa nxa ebona izisebenzi zingathi ziyadonselana ngoba isenza njalo yena uyaqhubeka ezidivayida ngamandla bekholisa khona phana so kuzisebenzi kithi asibambaneni
Ungawuchaza uthi ubungumnyaka onjani lo kuzisebenzi?
Ube ngumnyaka obuhlungu kakhulu. Uhlupho lwethu olukhulu njengoba sinanzele ubana le mpahla yezitolo azithengeki, izisebenzi bezihola imali ekhatshana engaphansi kwalokho esithina imali edingwa imuli ukuthi phongumelese ukuthi nje amakhala bengaphezu kwamanzi. Esithi na i-poverty data line izisebenzi ezinembe zingafiki kuleyo mali kusithi ukuthi vele ngangasafikanga udonsa nzima intengo zezimpahla ezitolo lama-services bekuqansa phosa inyanga ngenyanga isizathu sakhona siyisizathu sokuthi uhulumende nguye umthakathi kule into ngoba utheni ilizwe leli aliphile lile mali eziningi esithi na i-multi-currency kule bond yeZimbabwe kuyasebenza iround ye-South Africa kule US dollar esilayo amadola e-America la asebenzayo so uzananze ukuthi nxa vele sokunjalo kuba lenye imali eyiyo efuqa indithi zihambe kuhle and ungananzela kathi singokunjalo abantu bonke abezitolo bananzele sokunjalo bahle bathi bamba mlimo abakwenziwe ukuthi athi vele bona nxa befaka ama-price abo besebenzisa i-US dollar nxa uthenga nge-bond sebe-rate futhi bengarethi ngale i-rate esemthethweni besebenzisa umkambo omnyama i-C Black market. Ngokunjalo kuhle kwenza izisebenzi vele zadonsa nzima ihole ezilholayo liyabe lingasela amandla lingasela ncedo so ke yilo uhlupho izisebenzi ezihlane lalo ngokunjalo ukuthi umnyaka lo vele kusebenzi bekunzima njalo kwaba le ndaba ye-COVID-19 ifanele sikunanzele khona ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe ngumsebenzi we-COVID-19 ngenxa yokuthi kuzananzela ukuthi amakhampani abesechuma abantu ukuthi bangabi baningi
Ukuze umnyaka ozayo ube ngumnyaka omuhle olempumelelo kuzisebenzi kuyini elifisa kwenziwe
Impendulo iyodwa njengeZimbabwe Congress of Trade sesikhuluma ngani angazi iminyaka amingaki sikhuluma efana nayo ukuthi uhulumende lokho kwemali eziningi ezisebenza amabhondi ama-US dollar amaranda kume okuthiwa yi-multi-currency sithi nohulumende kathesi kaswali i-pride yakhe ahle asebenzisa inoti eyodwa abantu nje basebenzisa i-US dollar ngakuthi i-US dollar ayisebenzi kumbe kube irand engenayo kube yodwa imali esebenzayo kungaba njalo kuzenza ukuthi isisebenzi sihole ngaleyo mali laso siye kuthenga singasahlulwe i-rating ngoba the sikhuluma kanje kathesi izisebenzi zithole kanzima abantu abaningi abalazindlu ngoba izindlu azithengeki ngenxa yokuthi vele abaizisebenzi zihole imali encane so ukuthi bahlala abanikazi bezindlu lokho esithi ngabantu abamamaloja ngaso kunjalo khona abana futhi abantu abana babhadala imali ngase bebhadala amarenti babhadala ngemali yemzini ubhadala ngamarandi kumbe ubhadala nge-US dollar kodwa nohola i-bond khona kuhle kutsho ukuthi ufithi nje imali yanihliphele singakhulumi ngokudla singakhulumi ngabantwana abayizikolo konke lokho singakhulumi ngakho singakhulumi ngokuthenga imithi abantu nxa begula asikakhulumi ngako konke lokho so ke kuyatshengisa ukuthi impendulo la yikuthi uhulumende asisebenze i-US dollar abantu bahole yona yimpendulo enye futhi impendulo ilathi izisebenza ke sibambanene ke sekele uba sivalwa amehlo sithengisa into ezingasebenziyo ake sizimeleni silamalungelo acacileyo abhaliweyo ku-Labour Act abhaliweyo kumsekelo sombuso i-constitution ku-section 65 acacile ukuthi nxa uyisebenza ungaphathekanga kuhle kufanele wenzeni kodwa izisebenzi ngasixokisana lazo ezinye zidonsa zisiyala ezinye zidonsa zisiyala ake sele nje ezisebenza ukusetshenziswa sibambaneni uhlupho lwethu sizilungise njengezisebenzi ngoba akukho umuntu ozavela komunye umhlaba izosilungisela uhlupho lwethu